kuqakathekile kakhulu kupart of i-process le siyakiyo ekuthiwa ngi-delimitation ngoba i-voters roll yona le sizayi-inspector yiyo i-voters roll ezasetshenziswa ngaso kuqunywa okuqumeni kwezabelo. So kuqakathekile ukuthi abantu bakhangele zathola ukuthi abanye babe-transfer from a constituency to another, zathola ukuthi abanye i-information yabo ayikho correct. So kuqakathekile ukuthi abantu basebenziseleli ithuba ukuthi ba-inspecte ba-check amabizo abo bacheke ukuthi bakhona yini. Okuqakathekile ukuthi umuntu abekwazi ukuthi ukhona yini ku-voters roll ngoba uzathola ukuthi kwesinye isikhathi umuntu yathi ngabhalisa kodwa ingxenye kawukho ku-voters roll. So khonkana kuqakathekile ukuthi sizalwane sonke siyekwazi ukuthi ukhona ku-voters roll, ukhona uvotela kwi-polling station njalo ubaliwe yini ebantwini abothiwa baregister ukuvota. Khonkana kuqakathekile sibe lamabhisi amaningi asikhangele namabizo ethu ukuthi angabe khona yini. Kuqakathekile ukuthi sibekwazi ukuthi nxa sikhuluma ngenani labantu ababhalise ukuvota, nxa ubhalisile lawe ubaliwe yini kumbe kawukho. Nxa ungikho bese sibone ukuthi singenza njani ukuthi ube part of i-electoral process. Kuyancedisa futhi ukuthi ama-elections angakabuyi, at least umuntu aconfirm ukuthi hhayi ngikhona la kuleyo voters roll.
Kulabo abangakutshaya indiva lokhu, ungabachasisela ingozi yokungayihlola imininingwane yabo ukuthi sokusenziwa i-delimitation kumbe sokuvotwa bahambe bathole ukuthi kukhona okungalotshwanga kuhle kumininingwane yabo, yiphi ingozi esuke ibe khona?
Ingozi enkulu ekhona ukuthi uvuke ekuseni usuthi uyavota ufike utshele ukuthi hayi ngikuvote ngoba ibizo lakho kalikho ku-voters roll. Uhlupho olulandelayo ukuthi kuthi usithi uyavota bethathe i-ID yakho bebona kubhaliweyo ku-voters roll kubhalwe ku-ID yakho akuhambelani. Kutho ukuthi khona isizalwane seZimbabwe lesi sabe sithi sibhalisile ukuvota kodwa esuke engabi lethuba lokuthi akhethe ubukhokheli angafuni ukuthi umkhokhele ewadini yakhe kumbe ku-MP kumbe ku-presidential. Njalo kuqakathekile ku-delimitation lapha ukuthi i-delimitation isebenzisa ama-numbers, ukuqunywa kwezabelo kusetshenziswa ama-numbers. Kuqakathekile ukuthi nxa ungumhlali weMagwegwe njengomzekeliso kumele ukuthi nxa u-checka i-inspect voters roll ubone ukuthi ubhalise khona eMagwegwe, ungatholakali ubhalise eNkulumane lapho ungasoze ukwanise ukuthi even ngelanga usuyavota uyevotela khona kumbe ugcine usubhalise u-checkayo wena uvele usuzihlalela kobulayo. So kuqakathekile khokhani ukuthi ubekwazi ukuthi imininingwane yakho iminjani ku-voters roll e-producer yesbeki. Ama-mistakes akhona kuyathi kuphanjwa lapha emakhompyutheni ibizo lakho lingabhalwa ukuthi njengelami elide kangaka, but kuqakathekile ukuthi ithuba lesi sisebenzise ukuthi sibekwazi ukuthi hhayi i-information iqondile emagwebhe esibilange sengasukela ubane sungakwanisa ukuthi nxa ulungiselela ukuvota uvote ngo-2023. But okuqakathekileyo futhi ukuthi imininingwane leyo abhaliswe ku-constituency yona nancedisa nxa sokuqunywa izabelo.